sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo ke ungani uyathatha impilo eziningi ngokunjalo ke kungani kwasekuyethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabonga ukuze kusize ngalutho so sicabanga mina ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwa yikho engibona kuqakathile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe kodwa abaningi sebehlatshiwe
ukuvinjwa kwabantu ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo
yebo kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo kodwa kumqoka futhi mfokankomo yokuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu sisebenzise bana abahambisa impahla ama-transporters basithwalele impahla ngoba empeleni umkhuhlane lobo memetheka ngokuhamba kwabantu abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukaniselane izinto zethu sesivela zithenga mbe zithenga ngoyedombe nalo utransport njengabavunyelwayo kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu abaningi bengakahlatshwa kodwa umthandazo wethu ngokuthi nxa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lama bantu abalaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathelwe impilo ngomkhuhlanelo
kwezinye indawo sizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa esibili kayikho kuyini elikubonayo lini
siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni lakhona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni yayithola ingatholakali enye yesibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile into ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni igcine sebedefault umuntu igcine sedayi yilento eziningi zokwenza ngizabe lo important thing ijekiseni yikho mina ngithe awenza ijekiseni ibe khona ayithiwe ngibe khona kwenzela ukuthi abantu basizakale nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi bazadefaulta and asikwazi kwezempilakahle ukuthi nxa umuntu sethe weqisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni ekumele kungaba yingozi futhi njalo ngoba sikatshelwa lutho ukuthi nxa usethe wayeqisa ijekiseni le kwenzakalani so yikho mna ngisithi akwenziwe ukuthi ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshwe amajekiseni nala emabili.